Siyabonga Sandra Locris. Lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 ngoNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emweni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Njelo zakhatha kulawo. Ngoba sabathi isikhathi esiningi. Bayakhona izinto ebuyanga ezuthelo so. Bade abavele kwanga kuba kuzo. Kodwa ke awuthathi njalo. Bazi ukuthi abantu abanye bakhona. Bana zizidlo. Yabona abantu bafuna ukuba kube ezokwesikhetha abantu.
Inkampani ye-National Railways of Zimbabwe ithi amapholisa esenelisile ukususa imuli zababe izisebenzi zalenkampani ezifika amachumi amahlanu ebeziyalela ezindlini ezise-Westgate compound kobulawayo.
Vele kuyinto efanele aluba yenza kakudala ukuthi amabandla awe-opposition ama-progressive forces wonke awe-opposition bahlangane ngoba nxa bezabe besebenza One to one.
Abamabandla okholo awezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokuqoqa umhlangano omkhulu okuhlaziya umumo wezombusazwe lezenotho elizweni owe-National People's Convention.
Woza Friday lamhlanje siliphathele idlalade elitsha njalo elingelesibili elivela kuqembu lomculo kamasikhandi ele amabhukudwana.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inkampani ye-National Railways of Zimbabwe ithi amapholisa esenelisile ukususa ngokupheleleyo imuli zababe yisebenzi zalenkampani ezifika amachumi amahlanu ezindlini ezise-Westgate compound kobulawayo ngoba zingelalungelo lokuqhubeka zihlala kulindawo. Ababe yizisebenzi laba bathi inkampani le kufanele ibabhadale imali ephakathi kwenkulungwane ezilichumi lezingamachumi amathathu lanhlanu imuli inye ngayinye ngoba zazithenjisiwe ukuthi zizathengiselwa lezi zindlu njengalokhu okwenziwa yile nkampani endaweni zayo ezigoqela iThegela, isizinda leBellevue. Kubikwa bekulokuxokozela kulindawo izolo amapholisa exoshanisana lemoli lezi ebezisala ukusuka kulindawo kwaze kwabotshwa abantu abahlanu. Isikhulumi se-NRZ uMnumzana Fanuel Masikati utshele iStudio 7 ukuthi inkampani yakhe ilandele umthetho lapho ixotsha imuli lezi ngoba kwakufanele zihlale inyanga ezintathu kuphela ngemva kokuphelelwa ngumsebenzi kodwa ezinye sezahlala iminyaka edlula ichumi.
Sake sazama sile ukuthi sibancedise ngokuhlala khonapho sabanika isikhathi sibadikize indawo zokuhlala kodwa abantu bakhona beloku bengafuni ukuthi baphuke ngoba indawo leyana kumele sihlalise amasekurithi ethu agcine indawo i-property railway. So ikhathesi sazi ha kumele siye kuzabi siyekubakhosi siyethole ukuthi kumele singavumelana kodwa okwakhathesi sitavele konke akumele sikuyenze sakuyenza so sibone ngathi esikhathi sesifikile ukuthi laphuke siyazama sizelo sathatha kulawo ngoba sabanika isikhathi esiningi bayakhona izinto ebuyanga ezuthelo so bade abavele kwanga kufuna ukuba kuzo kodwa ke awuthathi bazi ukuthi abantu abanye bakhona banazo izidlo yabona abavele kufuna ukuba kuphuke kuwesikhetha abantu kodwa lathi sawuthi ado abasikuthi abantu kubela ngene lapha so akusikuthi kona sizweni njengenkampani siyazwela ikosiwa sabayekela kuba sawuthebo abantu baselwa abanye bakhona abakhotha umsebenzi kudala kodwa sabaenokuhlala khonaphana ngathesi sathi hayi kubona baphume ukuthi sifake abanye abantu bahlale khonaphana.
Kodwa kwakhathesi bathi i-NRZ kumele ibanike imali ithembisile ukuthi bazanikwa izindlu njengabanye babo.
Hayi izizo ezesisida leThegela nezana zathekiswele zisebenzi kodwa ngale e-Westgate njengoba kulubele ukuthi ona indawo ehlala amapholisa kuphela. So la yayigcizele ukuthi ihlale amapholisa ayithengiswe lokho ukuthi kubaza kubesetha wanikwe something kwakhulunywa athi ngesikhathi sakhona zabe ukuthi ezi ukuthi abaqeda ngedatha kodwa okwakahlehle siyabona ukuthi bona abanye abakhona babangafuni kuphuka so yikho esazisethetha kukhona siye abantu abathethaabaqala ukuthi ngalukisa njani singa izo ukuthi kumele sibafukuza kanti bakatesa hayi njengoba sekwavukela ukuthi bangaphuka so kumele bangaphuka so sina sibona ngathi sisalandela umthetho so senza ukuphela izinto zethu silandele umthetho.
Lo mnumzana Fanuel Masikati isikhulumise enkampani ye-NRZ ubekhuluma icingweni ekobulawayo.
Amabandla ezokholo awezombusazwe kanye le nhlanganiso ezizimeleyo baphakathi kokuqoqa umhlangano omkhulu ozahlaziya umumo wezombusazwe lenotho elizweni emhlanganweni omkhulu othiwa yiNational People's Convention. Lo mbuthano ufana le mibili esike yenziwa. Wakuqala wenziwa ngomnyaka ka-1999, ababe kulomhlangano lo bavumelana ukuba sokumele kusungulwe ibandla elitsha lezombusazwe elaphiwa igama lokuthi yi-Movement for Democratic Change, EMDC. Umhlangano wakathesi okhokhelwa ngabesonto ye-Anglican ukhangelelwe ukwenziwa ngenyanga kaMpalakazi. Nxa izifiso zabaqoqa lombuthano zingafezeka, umnumzana Morgan Tsvangirai uzahlala phansi ndawonye lomnumzana Walshman Ncube, lomnumzana Tendai Biti kanye lenkokheli yamanye amabandla ezombusazwe. Kodwa isikhulumeli sebandla lelikhokhelwa ngumnumzana Tsvangirai, umnumzana Douglas Monzora, uthe bebengakatholi imbiko eneleyo ngalombuthano. Kodwa umgcinisihlalo webandla le-MTC Renewal umnumzana Semsi Pepa Nkomo utshele iStudio 7 ukuthi bayamukela lumbuthano.
Vele kuyinto efanele aluba yenza kakudala ukuthi amabandla awe-opposition, ama-progressive forces wonke awe-opposition bahlangane ngoba nxa bezaba besebenza one-to-one ulalutuba ngalwenza into yinto nje ukuthi split amavoti abo ebeqine bengachizanga lutho kodwa yinxa bebambene bengaba lamandla sibili bese kusithi layo izalo ibone ukuthi hayi lapha sikhonabantu abafuna ukuthatha ipower ngoba nxa sihlukene akula oyedwa ongathatha ipower ekuye yedwa. So yeah, ngithi mina into eqhakathekileyo kakhulu leyo.
Ye kodwa siyabona ukuthi kumabandla aphikisayo ama i-opposition bakhona abangavumelani lani ngendaba yokubambana kuxoxiswane kubanjiswane indima. Lithini lina ngalabo abanjalo lilohlelo yini luqoqayo ukuthi likhulumisane labo?
Angikholwa ukuthi bakhona abamabandla awe-opposition abangafuni ukukhulumisana labanye, hayi angikholwa. Yibo kambi siyakhulumisana silama bilateral discussions labanye bethu and hayi awukho angaboni oyedwa othi yena yena akafuni ukuthi akhulumisane labanye.
Umnumzana Semsi Pepa Nkomo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC Renewal ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930-12080 la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abalwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV bathi basekela imbono kamphathi ntambo obona ngezempila kahle uDokotela David Barire Nyatwa eyokuthi abaprofita labakhokheli bamacawe abazithi benelisa ukwelapha umkhuhlane we-AIDS kumele babotshwe. Umnumzana Barire Nyatwa utshele idale le-Senate izolo ukuthi uphatheke kubi ngabaprofita abaqambela abantu abaphila legciwane amanga besithi benelisa ukubelapha ngamanzi belaphe igciwane. Umphathi Ntambo wezempila kahle uthi lokho kwenza abantu laba bagcine besekela ukunatha amaphilisi abo lemithi abayiphiwa ngodokotela abanye begcine besifa kungafanelanga. Ngalokho uParire Nyatwa uthi uzakhulumisana lomphathi Ntambo ubona ngendaba zasekhaya umnumzana Kembo Mohati ukuze alaye amapolisa abophe abaprofita abathi benelisa ukwelapha umkhuhlane wengculaza. Sixhume omunye kwabalwela ilungelo labaphila legciwane umnumzana Obed Banda yena othi uyayisekela imbono kaParire Nyatwa.
Indaba le ibuhlungu and ngiyalokujabula ngoba umphathi Ntambo wezempila kahle ukunanzelele ukuthi uthi sokuvamile kuyenzakala and lolo dubo and solukhona soluyingozi ebantwini abanatha amaphilisi ngoba iviki nje ephelileyo kulomunye nje ofike kimi engimaziyo akagqithi ezine natha amaphilisi uthi yena uhambe waphiwa amanzi waphiwa amafutha lawa kuthiwa wabo-anointing oil kasanathi amaphilisi useyekelile. Ngaba nombuzo kuyo ukuthi kathi uqalisa nje ukhanselwa ulungiselele ukuthi la maphilisi asebenza njani ayini kumele wanathe okwempilo yakho yonke wakuvuma wakwamukela kwayisinqumo kuwe ngakutshela ukuthi lawo amaphilisi anatha okwempilo yakho yonke kodwa kanjani ngawabulali amagcikwane kodwa njani ayenza igcikwane linjani lingabi lolaka libe phansi nje isilinganiso lingabi lokhana ukuthi lingahlala linjani likugulisa ngoba sokumangalisa okuzwisa ubuhlungu kanjalo. Umuntu uyatshela ukuthi vele wona umuthi wegcikwane akawukho kulalawo maphilisi abo uncedisa ukuthi lawo njani uphile isikhathi eside sokuzwisa ubuhlungu ukuthi abantu kambe bephiwa imfundiso ezinhle ngabokhansila indawo lapho abahamba khona langabo madokotela ukuthi hhayi vele umuthi umhlaba wonke jikelele akawukho. Lokhu okwamanzi siyakhuluma ngakho amanzi kawenaphi lutho igcikwana ukabi lomuthi ingcishi khona ngokwaso kathesi zinala zikhangele ezindlini zokuresearcha sithi ngamalebhu zizama ukuthi ngezingathola umuthi kodwa ziyehluleka kodwa abantu labo amachawa ekwenzayo singazi kodwa yikunjani yikudisiva abantu ukuba ibulala ingqondo ukuthi kuyelapha ngoba ngiqiniso ngeqiniso umuthi kawukho.
Umnumzana Obed Mpofu ngomunye wabaphila legciwane le-HIV njalo ulwela amalungelo abaphila laleli gciwane obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Ikomiti ehlolisisa isisekelo sombuso webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ithi siqedile ukuthatha imbono ikaZulu. Ikomiti le ekhokhelwa ngamalunga ibandla leli agoqela umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Morgan Komichi ithi imibono le isizadluliselwa kumadale aphezulu aleli bandla. Iziphathamandla zebandla leli kazizange zikhululeke ngokutshela abantu ukuthi okufundwa ngabalandeli bebandla kuyini. Iningi labantu likhonana ngokuthi umnumzana Tsvangirai ufuna ukuthatha amandla wonke kanobhala jikelele okuza kwenza ukuthi abe lamandla okwenza santando. Wayengunobhala jikelele kubandla leli umnumzana Tentai Bhithi siwaxexebuka lihlekana lakhe babomba elinye icele le-MDC elibizwa ngokuthiwa i-MDC Renewal Team bekhala ngokuthi umnumzana Tsvangirai ubusa ngodlame. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Meli Dube ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso yebulawayo agenda.
Engibone ngani kungenzeka kumbe kungaphuma ngokufana nje tathu ngathi lesisekelo sombuso senza MPF kumbe silawula izindaba ze-MPF ngoba siyakunanzelela ukuthi amabandla ezombusazwe elizweni laseZimbabwe amaningi kakhulu avele asezenza wona i-ZANU-PF kumbe afunde ku-ZANU-PF okweminyaka yonke le ibusa bona beyiphikisa bafunde kiyo njalo babona engani kukhona okunye kwenzayo nakho abangakufunda lanxa kukubi okunye bayakuthatha bengananzeleli ukuthi bayakuthatha okunye bayakuthatha bekufuna sebebona labo ukuthi hayi engxenye imigabe kuyamsebenzela.
Kwenziwa kwini konoko Dube?
Lokhu kubangelwa yikuthi ngathi imikhubo iyande kakhulu ukwenziwa yilabo abaphambili kumbe labo abakhokhelayo. I-ZANU-PF sikhokhela okwesikhathi eside kakhulu ngakho-ke imikhubo yayo ukuziphatha kwayo kulomthelela othize ekuziphatheni kwabanye abantu labo abenze ezepolitiki kumbe nabale nhlanganiso eziningi ezithiyethiyeneyo ezidinga ubukhokheli ngathi obukhethwayo kumbe obutshintshwayo kumbe obuguqulayo njalo njalo. So okwenzakalayo ukuthi iculture umkhubo yezanu PF liyana iya ilomthelela ukuthi iyangena nje nanxa uzimisela ukuyithatha eminye ufunda eminye hayi lawo uyazithola ukuthi ukwenza nje ngoba into eyenzakalayo emphakathini.
Kodwa ke kuyabe kusijoni konke lokhu kungenzakala kubandla le-MDC
kuyabe kusithi ukuthi empeleni kasiselayo i-opposition kumbeni engxenye sokungaphuma amanye ama-opposition athize ngubathini kodwa engingakuxwayisa ukuthi ama-opposition nxa engala elokhu ezenza kumbeni ehambelana lalelo bantu abathi bayaliphikisa kugcina sokusenza ukuthi kungabi namehluko ngoba abantu bakhala kakhulu ngezenzo thize zebandla eliyabe libusa ngaleso sikhathi. Ngakho-ke nxa ezidikisayo lazo zingaziphatha njengalelo elibusayo kakuselamehluko ithemba liyalahleka ebantwini abantu abasozi bavote ngoba kabasela muntu okuvotela abantu kabasozi babe le themba bakuma beye kubomagaya lakubomakandiwa begcwala khona ngoba yikho ababona ngani kule themba khona.
Umnumzana Meli Dube yingcothi kwezombusazwe njalo ngwenhlanganiso yebulawayo agenda.
Sixolise sihlobo esithandekayo ngokuthola ngokukhuluma isibongo sika Obed esingayisiso kudaba lomkhuhlane wengculaza esilethelelelo nangaphambileni. Umnumzana Obed Banda ngomunye wabaphila legciwane le-HIV njalo ulwela amalungelo abantu abaphila laleli gciwane. Isibongo ke ngesako Banda. Izakamizi zakobulawayo zithi ukwehluleka kwekhansili ukuqhatsha abongi kanye labo manjinela abadingakalayo lanxa ithole imvumo yokwenza lokho kugatsha lokubuswa kwezabelo kutshengisa ukuthi ayingeke imelele imali ebhadalwa izakhamizi ukuthi ibhadale zonke indleko zayo kodwa sokumele kuqalwe amabhizimusi azaphathisa ikhansili ukwenza umsebenzi wayo. Kubika uNothando Sipanda.
Ikhansili yakobulawayo ithi lezi sebenzi ezizinkulungwane ezintathu kuphela yona idinga inkulungwane ezinhlanu kodwa iyehluleka ukuqhatsha ngenxa yokuswela imali. Kunyanga ezidluleyo ikhansili ibisithi yehluleka ukuqhatsha ngenxa yokuthi lokhu kwamiswa lugatsha lokubuswa kwezabelo kodwa lanxa nje ikhansili siyitholile imvumo yokuthi iqhatshe abongi abangamashumi amathathu kanye labomanjinela abathathu yehluleka ngenxa yokusilela kwemali yokubhadala. Umeya wedolobho leli ukhansila Martin Moyo utshele osomabhizimisi bedolobho emhlanganweni ukuthi njengomqhatshi ikhansili yehluleka ukwenza umsebenzi wayo njalo inhlangothi zempilakahle labomanjinela kazisaqhubi ngendlela ngenxa yokusilela kwezisebenzi. Uthi udubo lolu lwengezwa ukuthi izakhamizi azisabhadali ngendlela zikweleta ikhansili imali phose izigidi ezilikhulu i-$84 million. Uthi ikhansili yazama ukulandela izimiso zokuthi emalini ebhadalwa izakhamizi isilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% ibhadale izisebenzi kuthi eseleyo isebenzele uZulu kodwa kunzima nxa kuvele kungena imali encane esikhwameni sekhansili. Ekhuluma ngalo lolu daba ukhansila kaward 7 njalo engumgcini isihlalo wekomiti yokusetshenziswa kwemali umnumzana James Sithole uthi izakhamizi eziningi kazibhadali imithelo okuyikho okubangela ubunzima ekubhadaleni izisebenzi ngesikhathi kanye lekuqhatsheni ezintsha. Uthi phezu kwalokhu ugatsha lwezabelo yilo oluvame ukuquma imali eyabe idingwa ikhansili lanxa iyabe ivumelane lezakhamizi.
Dubo olukhona kakhulu ludubo lwemali. Ikhansili ungakhala udubo olukhona kathesi ikhansili yakobulawayo iscoli collecting ithola imali engaka isilinganiso se-30% ngenyanga ku-budgeted expected revenue. So kusuke kube nzima ukuthi khona i-30% le isebenze ndawo zonke kumbe ikhansili inike iqhube inhlelo ngendlela ezishuthisa abantu yilo udubo olukhona.
Umnumzana Elijah Matshe oyisakhamuzi uthi inkinga zonke lezi ikhansili ebhekane lazo zibangelwa yikwehluleka ukuhlela kuhle inhlelo kanye lokusetshenziswa kwemali okungaqondanga ekhansilini. Uthi ikhansili idinga ukukhulumisana lenhlanganiso ezimela izakhamizi ukuze kutholwe inqubela phambili ngoba ukumisa ukuqhatshwa kwezisebenzi kulakho ukuthiya uZulu elohlupho ekwelatshweni ekulungisweni kokuhanjiswa kwamanzi ukubutha kwezibi lokunye okunjalo njalo.
ukuswelakala kwemali ikhansile ukuthi iqhatshe njengobana uhulumende seyivumele ukuthi iqhatshe izisebenzi. Lokhu kwenza abantu bethwale nzima ngoba i-service delivery ayenzi ama-critical point positions la okade umele abe labantu athwele nzima and izakhamiza sasizwa. Nxa ukhangela khathesi indaba yamanzi ekhansilini sokugcwele abantwana ababevela esikolo babezisebenzela bodwa bala muntu omkhulu ololwazi ukuthi abasize.
Unkosikazi Busisiwe Jamela oyisakhamuzi uthi kuqakathekile ukuthi ikhansili isebenze gadalala kwezebhizimisi ngoba leli dolobho ligcwele abantu abalahlekelwa imisebenzi okwenza kube nzima ukuthi babhadale inhlawulo yekhansili nyanga zonke.
I-City Council esikhathini esiningi ibisikhangelele ukuthi izathola imali ebantwini abahlala kobulawayo. Kodwa-ke esikunanzelelayo ukuthi lapho bethola imali ebantwini abahlala kobulawayo kusho ukuthi bese kumele bakhweze imali zemithelo kwenzela ukuthi abantu bathele imali njalo bebalandelela noma umuntu elesikwelede esincane belandelela beyifuna leyo mali ngenxa yokuthi bona bebengaselazo ezinye indlela zokwenza imali kobulawayo.
Lancanje imihlangano yokuhlela ukusetshenziswa kwemali e-budget isenziwa minyaka yonke. Izakhamizi zethesa ikhansili icala lokuzibhada ngodaka emehlweni ngoba imbono yazo ingalandelwa. Ikhansili ilempahla efana lamapulazi eWumguza kanye le-Hyde Park okusanda kuxotshwa abantu kanye lenkampani ye-Ingwebu izakhamizi ezikhangelele ukuthi kuphathise ekuletheni imali yokubhadala izisebenzi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo. Ngingunothando Sibanda.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlaziya udaba lokusolwa kwabezenkonzo abatshela abaphila legciwane lengculaza ukuthi bayekele ukuthatha amaphilisi ama-ARVs bathembele emthandazweni kuphela.
Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezempila kahle kwele Nigeria luthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-Ebola selifike kwabalitshumi lanhlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yabalwisana lorhulumente kwele South Sudan sithi akulakuthula okuzaba khona kulelo lizwe nxa umongameli Silva Kiir engaqhubeka esembusweni ngoba kathakazelelwa nguZulu.
She was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubhokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena.
Was a Friday lamhlanje uBenedict Nhlapo Studio 7 oliphathele idlala elitsha njalo elingelesibili elivela kuqembu lomculo kamaskandi ele amabhukudwana. Uxoxela lezi nsizwa zona ezithi idlalade lazo leli elithi khuzani amaphoyisa limomethe umlayizelo ongajwayelekanga.
Lezi zinsizwa zeqembu likamaskandi elamabhukudwana bangene kwezomculo ngo-2009 laba bafana kantike leli sekudlalade labo lesibili. Kulelike bancenga umongameli Zuma okamsholozi uNxamalala ukuthi alamulela abeZimbabwe njengoba sebeyathe babhoda ngapha langale ngqwa ngqwa lamapholisa afuna imali esifumbathiso ukuze bengabotshelwa ukuba selizweni ngokungekho emthethweni. Uphana Nkosi Ngwenya ngomunye wabasunguli baleli qembu uthi abeZimbabwe badwela amagabha avuzayo eGoli.
Ikhuzana amaphoyisa aseGoli le ukuthi abantu bakithi siyabona bahlukumezeka amaphoyisa bayaboshwa bathwele kanzima bazama ukuyiphandela kodwa imali buyithathe futhi ngamaphoyisa. So sake sakhetha ukuthi sishayele ingoma ethi Ikhuzana amaphoyisa aseGoli.
Zilitshumi lambili ingoma ezikuledlalade kukoqela yona ethi Khuzana amapholisa kube lethi umthakathi kuze ulobola ndoda lezinye. Uphana uthi kugcwele esifundisa amasiko.
Lale yesintwini sakithi yamaNdebele ingwalo kwamashobana ukuthi lathi abantu bakithi njengoba sibaculela umasikandi bebekwazi ukuthi yithi amandebele umculo ngwakithi impela
akuthandabuzeki ukuthi zinsizwa zomdabu ngendlela abachaya ngayo ivoxoxo nxa sebehlabelela uphana uthi leli dlalade litshaya ngqo esidikidikini senhlupho ezibhekane labo eZimbabwe abasemazweni
akuleli dlalade lijabulela ukuthi abantwana bazathola okuningi ngoba silale ingoma yabafowethu abanye abafa ngemfuleni abanye bafela emgwaqweni so ithi wakhala wezwabani siyabathembisa ukuthi kulezi nto eziningi bazazithola phakathi la zingabajabulisa
lezi insizwa-ke sezibumbe amaqembu amathathu elithi amabhukudwana intombi zombango lelithi insukamini kanti-ke wonke omathathu aphansi kwegama elithi amabhukudwana music uphana uthi otholele idlalade ngeke azisole
ngiyajabula ukuthi abangizongikhuluma kulo msakazo belithengelela i-CD kakhulu ngithi emandebeleni bazozo izinto eziright phakathi lapha ezimnandi
ujunia ngwenya layo lesandla ekusunguleni kwaleli qembu uthi le ethi ngwalongwalo kamachobana yiyo evusa abantu bebheke ngawayizolo njengoba beyitshaya kuze kuse ujunia uthi mhlawumbe sethula leli dlalade kubalandeli babo egoli kwasukuthule samendeni
yokona thema ngabe singena nje siqala nje ushaya ingomotho yokuqala abantu basungumama ngezinyawo ala manje abawuvala umlomo sigcwele kuma-social networks bakhuluma ngayo ilonji bayababaza bayabonga ezimoteni uyakhala yonke indawo ukuthi kugozana amaphoyisa asegoli ngoba sithinte bona ngqo ezinhliziyweni
uthi-ke ungangena ebulenjini be-inthanethi uzingele amabhukudwana insukamini loba intombi zombango ngeke uphinde ulizwele emzini leli dlalade
ngithanda ukudlulisa-ke ukubonga kwabantwini abakade besisapota sonke lesikhathi siqala amabhukudwana sokuzosusidi lesibili lesilalo elithi gusana amaphoyisa asegoli siyacela futhi siyanxusa ukuthi abantu balithole i-CD balithenge ngoba lithwele umlayezo onzima kakhulu
sebebuzwa-ke ukuthi kambe kabesabe yini ukuthi bangalibotshelwa leli dlalade elicebela amapholisa kumsholozi lezi nsizwa zithi ncinci kandoyi njengoba e-South Africa wonke umuntu lelungelo lokusola mgceke loba ngubani omhlukumezayo ngimele istudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingubenedict nhlapho
Izinsizwa zasekhaya zihlabela kamnandi amabhukudwana bathi khuzana amaphoyisa lethani ubheke icele makaphenduke bagqiba-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo yimi owenu untungamilinkomo
lo sithandekile mhlanga sikhonapha e-Washington DC